sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kweze kuseni mthwakazi omuhle ngolwesine mhlaka 29 kuNhlangula 2023. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Abanye abe-Triple C abaxwayiswe libandla labo ukuthi bayecitshisa amabizo abo kuluhlu lwabantu abazancintisa kukhetho bayafunga bathi kabasoze. AbeZimbabwe kwele South Africa bathakazelela isinqumo senkantolo ye-High Court esokuthi ama-permits abo kamelanga esulwe. Kube lomkhosi wokufaka ilitshe lesikhumbuzo sabantu abatshiselwa endlini yigugurawundi etsholotsho izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abanye babantu okuthiwa bagile imikhuba libandla le-Triple C babhalisela ukuncintisa kukhetho oluzayo lanxa kungayisibo abakhethwe ngabasekeli baleli bandla. Bayafunga bathi kabasoze basilandele isixwayiso saleli bandla esokuthi bayecitshisa amagama abo. Abantu laba bangamachumi amane lanye 41. I-Triple C ithi abantu laba bathengwe inhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe yona esebenza lebandla le-ZANU-PF ukuthi bayebhalisa ukuze endaweni inye ngayinye kube lamalunga e-Triple C amabili kumbe edlula khonapho ancintisayo. Okuyinto elakho ukunikeza i-ZANU-PF ithuba lokunqoba. I-Triple C ibithe abantu laba kumele babe sebecitshise amagama abo ekupheleni kosuku lwayizolo. Sixoxele omunye wabantu laba, umnumzana Mbuso Siso, yena ozancintisa kukhetho lukakansila kuward 1 koBulawayo.
Kuyangimangalisa kakhulu ukuthi kungathiwa ngiyekhipha ibizo lami mina ngiyinzalo yakoBulawayo. Lo ongasinzalo yakoBulawayo ovele eHarare ebuye ngelanga le-nomination ungatshelwa yena ukuthi kakhiphe, kutshelwa mina isizalwane sakoBulawayo njalo isizalwane seMatabeleland.
Kodwa lo ovele eHarare kakhethwanga ilibandla yini, kakhethwanga ngabasekeli bebandla koBulawayo?
Ungathi uyananzela ukhetho lolu kusukisela luqala luvele kaluzange lube le ndlela eqondileyo yokukhetha abantu abazamela uBulawayo. Abantu akade bezamela uBulawayo bakhethwe ngokungilimbani. Ngithemba ubonile ukuthi amabizo enziwa lapho asiwa eHarare ukuthi kuyekhethwa abafanele ukubane bazomela uBulawayo. Kwatholakala ukuthi amabizo ayehambile eHarare anala etshintshwa ngobusuku. Lalawa ungananzelela mhla ilokhu ze independent commission i-announce lawo mabizo ya-announce, kodwa ungathi uyabuyela kokukhethiweyo kathesi uzathola ukubana kayiseyikho.
Nezinye indlela uthi nguwe owawukhethwe ngabantu be-constituency yakho kodwa kwasokutshintshwa eHarare.
Kwaba lobuchili amabizo athe esehamba eHarare, abanye babetshelwa ukubana ama-results enu asivunyelwa ukubana silitshele azakhulunywa eHarare. Amakhomishina lawo amanye akhona ayelobugebengu ayethatha amanye ama-results abanye abantu ewafake isithi umuntu uwine ukuba ngu-number one in that caucus, uyethola ukuthi ibizo lakho kalisekho kumbe selifake laba ngu-number two kumbe laba ngu-number three. So into eyokhetho luvele kayizange yaba ne-transparency from lapha eqale khona. Lanxa ungakhangela sokuse-nomination court la, ngiza kunika umzekeliso owamabizo abuya elo professor u-Welshman Ncube elinye labuya lilo returns of ele-senate. atatulwa phambi kuka Rita Ndlovu lawo mabizo ngoba wayengafunakali ngabantu abayibo abagcina sebezifake kulawo maphepha ngoba badabula amaphepha abuya elungisiwe eHarare bawadabula bakhipha uprofessor Weshman Ncube bakhipha lo mama uRita Ndlovu besenzela ukuthi bazifake endikayisoda lawo maphepha abawadabulayo badabula amaphepha amaningi belokhu betshintsha phambi kwe-nomination court umphakathi wonke ukhanyela.
Ibandla lenu belithe kusiyaphela usuku lwayizolo kumele libe selicitshisile amabizo enu e-nomination court kulabo abancintisayo. Vele kawu sozocitshisa?
Kabazange bangitshele ngoba bayakwazi ukuthi vele mina yimi okumele ngimele abantu mhlawumbe bathele lo ovela eHarare ukubana kakhiphe ngoba engayishuwa la. Ungakunanzelela iMnumzana Ntungameli before i-caucus umlando Ncube okade evele ekuward 1 wabuya ibizo lakhe selidisqualifyiwe kanye elo meya usodolobho uSolomon Mkhune babuya sebedisqualifyiwe kodwa abantu abangasibo bala kabazange badisqualify kusenzelwa ukuthi kuvulelwe lowo muntu oweHarare ngokudisqualifya umlando Ncube umsekeli kasodolobho. So lokhu okuthi kuthiwa kufanele abantu bakhiphe hatshi kabakhiphe bona thina singabalapha ukuthi sibe silokhu silibezelwa sithathelwa indawo zethu ngabantu abangasiyobalapha bebuya bebhasiwe ebusuku hatshi kasisoze sikuvume lokho.
Ubona bekuvotela yini abantu phambi kwalo okhethwe libandla?
Abantu vele kabasoze ukekela ukuvotela umuntu abamaziyo ngakutshela kathesi kayisikho kimi kodwa lapha okulohlupho khona. Inhlupho zigcwele yonke indawo. Ungaya emagwegwe abantu bayakhala ngomuntu abamphiweyo ukuthi ayemela abe lilunga lephalamende. Lowo muntu wayevele edliwe nguTendani Nyathi. Uthe edliwe nguTendani Nyathi wayakhethwa iHarare.
UMnumzana Mbuso Siso uzancintisa kukhetho lokudinga ukhansila kuward 1 kobulawayo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa zijabulile ngesinqumo sayizolo esithethwe inkantolo ye High Court esokuthi uhulumende wakulelo lizwe wephule umthetho ngokwesula amaphemisi azo okuhlala lokusebenza kwele South Africa aweZimbabwe exemption permits. Uhulumende wayethe incwadi lezi zizaphelelwa isikhathi ekupheleni kwalinyanga kodwa waseselula isikhathi sazo ngezinye inyanga eziyisithupha. Kepha iHigh Court ithe ukwesulwa kwamaphemisi la akukho emthethweni futhi ithe kumele asebenze okomunye umnyaka ogcweleyo uhulumende weSouth Africa esadinga indlela zokululungisisa lolu daba. Sixoxele sikhulumele senhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe eZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Bongani Mkhwananzi.
Inkantolo ikwenze kwacaca ukuthi iDepartment of Home Affairs ithethe isinqumo ingakunanzelelanga ukuthi umthelela ususa uhlelo lwe-special permit ludala inkinga enganani kubanikazi balolu hlelo. Kodwa ke sikunanzelela futhi ukuthi ke uhlangothi olu-South Africa lwabantu abathize bayakhalazela kuhulumende ukuthi ngabe uyanqoba engakwenzi kube lula ukuhlala kwabantu bangaphandle. Kodwa ke kumele kuphinde kukhunjulwe ukuthi isinqumo lesi ezokunika abantu i-special permits sathathwa ngemva kokunanzelela inkinga ezazivelelane lelizwe laseZimbabwe nalokho okwakweba ngumthelela elizweni laseSouth Africa. Manje ke kuba nzima ukuthi siyenze sengathi isinqumo lesi thina sisithatha ngokuhlokoloza kodwa sisithatha thina ngokujabula ukuthi mhlawumbe umthetho sisekelo waseSouth Africa usamila ufani neminye imithetho yase-Afrika engawunanzeleliyo ukuhlonipheka kwe-constitution.
Inkantolo ithe uhulumende kumele adinge ezinye indlela zokulungisisa lolu daba. Lifuna enzeni kahle kahle, lifuna aluphathe njani?
Thina asizange kuzocindezela inhlangothi zohulumende nengatsha zase-South Africa zokuthungamela, kodwa thina singabantu abavelelwe yilolu hlupho olwasivelelayo. Kutsho khona ukuthi sesinanzelela ukuthi-ke ekuhluphekeni kwethu abekungazange kwananzelelwa thina umthelela wokuthatha ezinye izinqumo. Ngakho-ke uhulumende wase-South Africa siyamthemba thina ukuthi uyothatha isinqumo esilingene ububelo nokusinanzelela iy'nkinga esihlangabezana nazo. Asitsho thina ukuthi uhulumende wase-South Africa akenze umathanda wethu. Sizama ukumnanzelelisa kuphela ukuthi hawu, kodwa phela ngoba phela sesinohlupho olunje wena walwamukela wathi yena uzasinceda. Kanti-ke manje usethatha isinqumo esenza ukuthi alibale ukuthi sasivele sivelelwe luphi uhlupho.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa, eZimbabwe Community in South Africa. Uthe simxolisele lapho ugagisa ngelizwi lakhe ngoba uphethwe ngumvimbano. Inhlanganiso ye-IBHU likaZulu kanye le-National Transitional Justice Working Group zibambisene zafaka ilitshe lesikhumbuzo sabantu abatshiselwa endlini ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi eCholojo esigabeni seSalankomo izolo. Nangu umkhokheli we-IBHU likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
ESalankomo kwavalelwa abantu abangu-12 betshiswa omama, obaba labantwana, kwafa abangu-6, kwasinda abangu-6 abakwazi ukuthi bekwatula umduli baphuma umnyango baphuma babaleka. Laba abangu-6 bafa, batshela phakathi bafa, abanye bathi bephuma babadubula phandle. Abahlanu laba bangcwatshwe khonapho lapha abatshela khona, oyedwa nguye wathathwa ngabemuli yakhe bahambeka emzini wakhe.
Sesike sabona le siyafaka amatshe esikhumbuzo afanayo eBhalagwe laseNkabazwe, kodwa lawo matshe atshontshwa adilizwa. Kalesabi yini ukuthi kungenzakala okufanayo eSalankomo?
Asesabi ukuthi kungenzakala okufanayo. Laloba kungenzakala, abakwenzayo kasibesabi, kasibancengi, kasibethuki. Sizaqhubeka siwafaka ngoba abantu bafa. Kuqakathekile ukuthi izikhumbuzo zibe khona, kuqakathekile ukuthi sibe lendawo labo abantu abahlangana khona besiyakhumbula izihlobo zabo, kuqakathekile lokuthi abasakhulayo bebekwazi izindawo. Bengixoxa labo abakhulayo kuyona lwana umango, kuningi abangakwaziyo okufihlakeleyo ngezindawo zabo. So kuyabe kuqakathekile ukuthi abakhulayo bebekwazi ukuthi kwenzakalani. Ngijabulile ukubana besile nhlanganiso evela eSozberry ngoba khonokhana kuyabe sokusenza abantu bonke bekuzwisisa ukuthi hayi, kungabe kwenzakala eMandebeleni kodwa indaba yelizwe lonke, it's a national problem edinga ukuthi abantu beZimbabwe sonke sibambisane ukuthi siyilungise. Bengazi befuna ukuwabulala, akusoze kusimisi, akusoze kuqede udaba lweGugurahundi. Udaba lweGugurahundi luyaqedwa ukubana abantu abakwenzayo bahlale phansi labantu beZimbabwe bacela uxolo, bebatshele leqiniso ukuthi babekwenzelani. Lokho akulungiswa ngokuyadiliza ubufakazi, kodwa kumiswa ukuthi bezehlise bebe lobuntu.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumholi wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-IBHU likaZulu. Lanxa uhulumende esithi ziyaphumelela inhlelo zakhe zokuqinisa idola leZimbabwe, iningi lithi impilo ilokhe ilukhuni ngoba intengo yempahla ikhuphuka njalo nje. Futhi osomabhizimusi bafuna imali yakwamanye amazwe kuphela. Ustandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU kugatsha olungentshonalanga elizwe umnumzana Ambrose Sibindi okhokhela njalo inhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association.
Umuntu kazana oweZimbabwe kalandaba kakhulu lerate uhluba ukuthi kambe na ngayisefike esitolo esethinga ama basic commodities lokho kumphilisayo kuyisimo bani yebo kambe emdulini siyakubona emabhenki ukuthi ayisokungcono kodwa ngene esitolo abalanda etshintshileyo impahla ziloku zidula njengale ndlela bezidula ngayo ama price siyananzela lapha lapha lokwekhwela kwezindawo futhi sokusiba kubi kakhulu ngoba uyathi uyangena bethi hayi ngawule RTGS ayasifuni la ama impahla ethile mama commoners athile bethi bayojoda hayi lapha thina sifuna yesdola so yilisho besiphakathi kwalo kusukuthi umuntu osebenzayo imali ayihola vela imncedisi lanxa kuthiwa irate iyehla engcenye kunceda labo phela ababusinessmen okuyabenelisa ukuthi bathole imali zabo bathinta imali zabo ebank bathole iyesdola labo kuyabanceda kodwa ke umuntu kazana lo vele ongela ndlela ukuthi afinyelele ebank ayitshintshe imali ukuthi ayigugulele from RTGS to yesdola akumncedisi.
Kodwa yona imali ke iyatholakala lula yini abantu bayibamba ngezandla?
Eqinisweni imali iyahlupa itholakale. Imali yethu leyi eyangekhaya RTGS ukuthi uyithole isithwala nzima. Lamabhanga besinika imali engathi ithe xhaxwa yathola sebeyehlile sebese bayaphasi ngabethi leyo mali abalayo. So khona kokodwa kuhle kusitshengisa ukuthi sesiphakathi kohlupho lokuthi ole mali ukuthi awenze ukuba nayithole leyo mali yeZimbabwe kuba nzima ngoba ayikho in short supply. Ukuthi kubangelwa kuyini angazi mbe kuyiswa istrategy sokuthi engxenye imali leyi eyangakithi ibe nilutshwane inyamalale ukwenzela ukuthi engxenye kwehlise i-inflation asilaqinisi ukuthi kwenzakalayo khona phana but eqinisweni yikho okwenzakalayo. Kuphela into ongayenza nxa usungathi ufuna imali thina njengaba abantu kazana lo mphakathi wonke kuthiye khona apho umkambo omnyama and umkambo omnyama vele khathesi impilo yokuthi ube leyes dollar. So umuntu kazana uhambe ejinja kumkambo omnyama azithole ngamadola angela ncedo azaqhayise sokuthi uyathenga izinto azithengeki ama rent bona abantu abangela izindlu zabo abahlala endlini zabanye abantu babhadaliswa ngama US dollar nalawo nxa isisebenzi kube bona abathengisayo ngasela mali yokudla ngasela mali yokuhambisa abantwana nesikolo akusela mali yokuthenga imithi i-medication yabantwana le muli yakhe. So impilo sibili iqhubekisa kuba nzima kakhulu eZimbabwe.
Umnumzana Ambrose Sibindi, ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU. Esigabeni sangentshonalanga yelizwe futhi uhola inhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. I-Chronicle ithi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe kasoze avume ukuthatha uhlangothi empini yakwele Ukraine njengalokho athi kufunwa yiMelika. I-Herald yona ithi ele China seliphele Zimbabwe inkulungwane yamathani erayisi kanye lenkulungwane yamathani eflawa okuza kwabelwa abantu abaswelayo. Soku isikhathi sembiko yenu.
Salibonani basakazi nabalaleli baka Radio 7. Hey kulale ndoda le ethi isikhulumeli samaphoyisa seZimbabwe Paul Nyathi. Hayi baba wena isikhulumeli semaphoyisa ezano wena. Makambe uzathi uSevia Khasukwere engavele buye elizweni liyambopha. Imbophelani ngoba sefuna ukuthi la yancintisa beyipresident kuyabophisa khona lokho. Ngoba kukangake sizwe uSevia Khasukwere limiyeka wangena edali emadali wathonisiswa wabonakala engelacala. Yini sumvalela ke wena? Uvela ubambisane labo Mnangagwa. Ha kodwa ke ungapheliyo kuyahlola madoda. Ngibophe ziqine ngeke lihlale lishukumeza abantwana beZimbabwe bengelacala kulilungile. Kuza liphelela nina bo Paul Nyathi labo Mnangagwa.
Shelele, Sinbone Studio 7, no matter how baggy, said Satan, the land, the Tadel Pagasaiti, Nagunanda, who's a figure's carti, some of his cards of an avant. Okay, Namchanje, Umutozazi, Utoa is Zipra, Namchanje, Queen Alinyangas, Kumbulabanta Bangpeti, Abafayo, Bebulawa, Namakiwa, and I know of Sekabanga, and I love us across a corner, crossing point. Namchanje, 28, Sitabanga, Ugeneral, Umuntu, Oatata, only 5 years, Wenza is Zipra, Wunagala, Alfred Nikita Mangena. Oh, what a commander! Oh, what a commander! We think about him. So, the Nikoge, Abanya Bantu, Abanga Maspela, Bazenza, that would try Yibo, Abadi Pareti, Lizzi, Baza, Wantu, Baba, Abatabadi Pareta, Kotana Maspela. Now, look at Unikita Banekona, Banagunje, Banagunje.
Njani matripusi amahle amahle hey indaba lana umsakazi ka studio 7 adiyibala uzuzu hleke ekseni ukuphambanisa ka morning amtsangwa hayi lami kukungqumba qumbile umuntu kambe ohloniphekayo enza iblanda enjalo eh ayayangisa lokhena abantu bezana no PF shwe abahleleke eh sesiya kuma elections bangani bambezana no PF uyanini votele i triple C mani kuna ngapho libuye ngapha singenise ubaba uChamsa ngiyophela uzasinika inguquko Matriposti asibambane nenini siqine sibambane more than before bangani bambe zaphu bakomthwakazi maphatha amatsha amancane uza buyani ngapha sifakeni ubaba uChamisa nenyani nenyani asozivela ukubona amavotini sifake ubaba uChamisa izano siyifuqele eceleni amadoda lapho 43 years kudlala ngathi sure hayi 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 ngiyabonga irali enkulu yenziwe ngubaba uChamisa siyabonga
Yeah. Studio 7. Salbonan Bastaraz. Kanye Lavada Lelibakona cities in the studios is the Yamaskam Taraz. Studio 7. Satsoyal and a tourist card is Kuzelo Figil and Balula. Lole Kamalabo Mama in daughter. We in Lent was Kulmelas was Gelila Stoni, but a tourist card in Bella Stoni. In Lent, someone to Monday Kulma Etiana, Ilokoba is all about corrupting. One man, you will find a Gita Bambulele depende. Gita Flapusla Pau, Fili Manj, so Spalanzim. Nendaba zabantu beSouth Africa nibenze ukuthi ibona bakulenda bayithola singabuye ekhaya sizoloko sisuthwa la eSouth Africa kulomfana wakithi ofile manje la kuze kwasiza uEzra Chisa Sibande ukuthi angene kuma Facebook lawo ukuze lo mfana simtholele 2 months ejoli watshona ngomabasa le emuva le khona ekutholakele manje nendaba zabo ufikile embalula bekhuluma into ezingasisebenzi into ezingela ngqondo bemdala engaka ebele igama lebafaze eindoda wawezwa ngabe uthiwa kulomuntu ukuthi angifikile umuntu ongubaba yes yini angasihloni phivele logawule lothi yena iZimbabwe yaqala ukuhlupheka ngelokhu since bona bathatha umbuso wabantu bezanu PF vele ilizwe bahle balibulala lelikasmith mina noma ngalibona ngibona lalingcono kakhulu ngoba ubaba ngamthola ekuthengela inkomo kwamanje ngiyehluleka ukuthenga inkomo mina space ngasebenzayo hhayi suka ugawule lofikile lo legama labafazi babo sihlonipha mangathola isikhathi basihlonipha amen
Studio 7, mbengelele abasakazi abahleli njani. Angazi phela ngoba mina manje umsakazo ngilalela kuma audio so mhlawumbe ngithumela ngesikhathi esirongo imeseji yami le. Into enziwa izano PF lena ngibona ukuthi sebeletha uJoseph mina bathi mbali umuntu wabo lo Jonathan Moyo nalo uzangizwanga khona. Bayakubona bona uchuma lona lo ogawule labo ukuthi bayehluleka. Sebedinga amasela amadala amakhulu kuqu awazi umkhonyovu wonke wezanu PF ukuthi sibonke ukuthi manje bencedisane ngokugebenga nangobuqili beqhubeke beyokuyisa iZimbabwe phela ezimabhayeke izilungu ma sekulandwa amasela amadala avele abaleke wise iZimbabwe sebebothe ngoba manje abantu manje babakhulela abantu sebedinga leyani inhlobo endala ekade ivele yazi umsosi wonke ukuthi manje bebuthane behlangane ngokugebenga babo beqhubeke beyise iZimbabwe lana abantu asubuyena amehlola lalokho ukuthi abantu bachaya bechaya izanu PF abachaya abantu abahutira abantu abahamba ngemoto abantu sichaya abantu abezanu PF ayikho nje ke
Yeni njani ke basakazi na njani basakazi bodade nabo wafowethu nabo mkhulu bonke abamamele lesi studio 7. Ngithanda nje uPaula kancane ngendaba kaSukwerele ngezani PF. Umnanga kusaba ukuthi khona uKasukwerele uzakhuluma konke okuyimpilo ngoba selibo opposition. Icebo lezano bangeke baze bamvumele ende inkantolo izovuna yena umnanga khona bangani bakhe. Ngoba umthetho phela ngowabo, amajaji ngawabo abo alandele into abayifunayo.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbono yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, ungasithumela owakho umbono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli Joe Biden uthi ukholwa ukuba umongameli wele Russia umnumzana Vladimir Putin ulahlekelwe isithunzi futhi usele emtambiyana kulandela ukuhlamukelwa kwakhe libutho elizimeleyo ele Wagner Group, lona elikhokhelwa ngumngane wakhe umnumzana Yevgeny Prigozhin. UPrigozhin olamabutho alwa empini yase-Ukraine encedisana lakaPutin wazise ngempela viki edluleyo ukuthi wayesehluthune elinye idolobho leRussia lokuthi wayesekhokhela ibutho lakhe lisiya edolobheni elikhulu eleMoscow ngemva kokukhonona esithi amasotsha akhe ayebhonjwe ngakaPutin ekwele-Ukraine. Kodwa uPrigozhin wasuka wahlehla wasesuka eRussia wayaphephela kwele Belarus. UBiden uthi lanxa kunjalo umvukela lo umlimazile kakhulu uPutin. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe futhi engowebandla leMDC eMelika umnumzana Denmore yo.
Amazwi kaBiden mina ngivumelana lawo ngoba ngempela uPutin I think into abengayikhangelelanga leyo yokuthi angavukelwa ngumuntu omthembileyo njalo futhi umuntu ambhadala izimali eziningi kakhulu. Sizile uPutin ekhuluma ukuthi uPrigozhin le squad sakhe sebebhadalwe over $1 billion ukuthi walwe impilo abalwayo for yena le Ukraine. So ma ukuthi umuntu omthembileyo i-social yilo elithembileyo lokuthi ma ukhangela ukuthi wonke ama-victories esingathi lapho izimpi sezike zawinwa against i-Ukraine zonke ukuthi zikhokhelwa yiyo i-Wagner Group ka-Prigozhin. Ma sikujikela-ke leyo group kusho ukuthi hhayi sokukhombisa ukuthi into azisamanga kahle-ke and so I think uBiden mina ngibona ungathi uyibethe ekhanda impela.
Kodwa singathi lasemhlabeni jikelele uhlonzi lwakhe lwehlile yini uPutin ngoba nxa sikhuluma labantu abanengi kakhulu kubo Africa ngitsho lenkokheli yase-Africa ikhanya imphakamisa kakhulu uPutin ngakolunye uhlangothi ikhuluma kubi ngeMelika.
Yeah, well, siyazi ukuthi i-Africa ilo budlelwano obuthize elabo loPutin kusukela kudala ngesikhathi sama-revolution liberation wars. Siyazi ukuthi even for instance iZimbabwe abozaphu bahamba bayetraina khona eRussia. So i-relationship liyana ikhona inkulu and siyabona even amazwe afana lo-South Africa ayi-part of i-BRICS. Ibudlelwano bonke lobu obukhona phakathi kwe-Africa le-Russia. I think i-America into okumele uyenze and siyabona sebecala ukuzama ukwenza ukuthi bavuselele ubudlelwano babo abalabo lamazwe ase-Africa ngoba I think for a long time i-America ineglectile i-Africa especially ngesikhathi sika-Trump.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe futhi ungowebandla le-MDC eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Abanye abe-TRIPC abaxwayiswe ileli bandla ukuthi bayecitshisa amabizo abo kuluhlu lwabazancintisa kukhetho bayafunga bathi kabasoze. AbeZimbabwe kwele South Africa bathakazelela isinqumo senkantolo esokuthi amaphemisi abo kamelanga esulwe. Kube lo mkhosi wokufaka ilitshe lesikhumbuzo sabantu abathiselwa endlini ngesikhathi seGugurahundi eCholocho izolo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo, litshone kuhle.